indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office sasikhangelele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bavalelwe indaba yokuthi ichungwa yabe ngabantu ababotshiweyo ngalo okungenzakanga ukuthi besikhangele ibona kodwa bengakabotshwa la ma-public office ababambileyo bahle balihlele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisi ukuthi silohulumende othi nathi size segcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu abayanga kulokutshonda kulobugwele gwele kulabahuquluziweni sasebeqanjiwe okusegcekeni sikhangele ukuthi hhayi ludaba luzasebenza kwenzela ukuthi abanye bafundele khona buthi umuntu oganga ezimbabwe wenziwani ilele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi ngayi-syndicate kutho ukuthi kuyigrouphu yabantu bona abaphezulu. So into elusizi kakhulu izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu ziyabacapha kakhulu kungani ebulala iZimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo ungathini ngalolu daba?
Hayi vele kokuqala okuzothi kuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ujikisane nombusazwe okhona ukutshontsha utshone uwabheze umnotho welizwe wenze santando akuthusi.
Mnumzana Sibindi ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzwa ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso ngoba inotho le sikhuluma ngayo igodle lelalelitshontshwayo belihuquluza ayisilogodle kahulumende kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy efileyo okungela i-industry ezibhedlela kwela mithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhayele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini ngangohulumende olalelayo kumbe uhulumende owazi into ayenzayo abuye ebantwini kube ne-commission efakwayo ibuye ebantwini ikhulumisane labantu abantu batsho kufanele kwenziwa labo bantu bethi bethiya ngale mthethwandaba besiyacuzinda kodwa i-public ithile kuthola njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosento yokuqala lesi 15 billion liyani yamadamo nje ekhumbulayo yonke yemarange eyadisaplayo emaledubeko.
Kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazabotshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadi dube batshontsha baningi abantu abethethwa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akunamuntu osebe wakubothelwa khonokho. Abantu ababothwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle so ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisi labo abasikhetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo. Hayi akusina ukuqinisa ukuthi akula ufakazi okweneleyo eqinisweni vele abantu bona labana babeqontisayo kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali yangikhona izakuya kuzibani enye ebandleni enye yangazi. So akula nto entsha laphana uma ungakhumbula zimele into zabo Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele nga aphelile ngoba they are politically correct eZimbabwe. Okuqakathekileyo ukuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani hhayi akuqakathekanga lokho.
Mnumzana Sibindi uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba?
Kufanele indaba ingene ephalamende ihluze sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siyanga kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and ngona beyivalwa ngospeaker ophalamende kambe uspeaker ophalamende okwakhe ukuthi kuphela agqugquzela abantu abaqoqa ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss kodwa la ihle simbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party wayatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo?
Mina ngibona ngazathi vele yona iParliament if sisiya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive iParliament ekwazi ukwenza ama-checks and balances we-executive. Okokuqala ufuze ukuthi vele lo mwana umntoda ezabuya ayistophe leyo nto ngoba ama-parliamentary executive ngabe sokwathethwa e-committee e-investigation i-parliament separate from i-executive ngoba kwafuze ukuthi at times even lophethe ilizwe i-parliament impeache ngoba kungani kunenge i-executive engakwenzanga kuhle and ingakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugangokunje kusenzakala bathini ngakho